ukusekela igciwane leli limemetheka kakhulu ebantwini, liyathola ihlandla lokuthi litshintshe libe into eqinileyo kakhulu. Yikho-ke lokho okuvelela eSouth Africa lokhu, ngokuthi eSouth Africa hhayi lamemetheka lakathi silokhe limemetheka mbijane igciwane leli. Yikho-ke le yokuthiwa i-variant iyatshintsha, ngoba lona igciwane lifuna ukuthi lihambe kakhulu ebantwini, lidle lisuthe. Xa lisutha laphana hhayi belibulala abantu abaningi. Yikho ukuze liphile lalo liyabe lidinga ukuphila lalo lizala abantu ababo. Liyatshintsha ukuthi thina imizimba yethu, ngoba nxa lingatshintshi imizimba yethu iyabe siqina ilikhulele. Yikho ukuze lingakhulelwa ngabantu liyatshintsha lalo isimo sabo, lingene ngezinye indlela. Yikho ke lekho okuseSouth Africa sokukhanya ukuthi hhayi igciwane selitshintshile. Yikho iyingozi embi kakhulu, into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefreza laba abakhulu abakwazi ngefreza, ukuthi kwaqala kwaba lehlandla elinye libuyayo abantu bayidelela, ithe libuyele esibili lathala bala abantu abaningi kakhulu. Yikho lokho okuzayenzakala, liyabe lokho elitshintsha uze kwakusasa sokulelinye njalo selitshintshile.
Kuzohamba njani-ke lapha dokotela, njengoba-ke ukhuluma nge-viral play, akusizo kubuye okunye okwethusayo, likubona njani lina njengabodokotela?
Elesithathu lingeke liyekele ukubuya, ngoba kathi sisanda uzwile abanye bekhonona ukuthi abafundi bona i-lockdown, bafuna ukuyathengisa, bafuna ukuyayenza. Xa bephuma laphana ezindlini sebelipha-ke ukudla lokhu ukuthi igciwane liye phambili. Khonaphana nxa bengani bayalala khambani, igciwane selivumbuluka livumbuluka ngehlandla lesithathu. Mina ngokubona kwami amahlandla azaba maningi, ngoba leli alikhanya lihlakaniphile kakhulu. Amahlandla amaningi sibili, elesithathu, elesine lisiya phambili ngayo. Lokhu elibulala nxa libuyawe ehlandla lesibili, elesithathu, elesine liyabe libulala selilamandla amakhulu kakhulu. Yikho ngixwayisa kakhulu abantu ukuthi hhayi sivikeleli igciwane leli lingaze laqina kakhulu. Sizathola ukuthi la majekiseni wona laye kade sikhuluma ngawo, singaliyekeli ihlandla leli liqina kakhulu igciwane leli, lizasibulala. Ngoba amajekiseni lana athatha isikhathi ukuthi bawayenze. So ama-6 months bathi sokufika i-6 months sithole ukuthi igciwane alisancedi ijekiseni leli, igciwane seliqinile. So kumele kuyedingwe enye i-vaccine futhi, khonaphana abantu babebeshona abaningi.
Zenezivarenti zingabuya pho abantu abahlatshwayo ekuseni akusoze kubahlasele futhi yini, kumbe kuzabavikela?
Yikho phela esukwesabayo khonokhu babadubesa ukusho ukuthi abantu kumele bananzelele, ngoba nxa sokuyinto leyana anti xa ingena emzimbeni kuyabe kunamathela khonapho. So ukunamathela kwangukhona lokho kukhanya kuyabe kunjengespike, ama-spike. Yikho kunamathela ngawo. Yikho ukunxa kutshintsha laphana sokuthiwa i-variant, kuyabe sokulama-spike amaningi okuthi nxa kungena emzimbeni wakho wena i-vaccine owawuyihlatshele leyana iyazi i-variant yakudala, amasotsha akho olawo wena emzimbeni wakho ayazi i-variant yakudala, le yentsha asoze ayiboni. So ungena-ke ukunamathela ngalezi zindlela, yikho ingozi lapho ezaba khona.
Ye, kulo mbuzo futhi ovela kuba u-Brilliant Khomo uthi umkhuhlane lowo ungakubamba ebusuku dokotela, kumele wenze njani, ngoba ungaphuma amapolisa angahlangana lawe akutshaya, akubophe, wena khonapho uyabugula kumbe uhambisa isigulane. So kumele ukuthi kwenziweni nxa kunjalo, pho linodokotela lingena njani khonapho?
Amapholisa awazi khona lokho ukuthi umuntu nxa egula esiye esibhedlela abakutshaya. Uyafika ukhulume la ukuthi ebengilele lapha sengikhefuzela sengifuna ukuya esibhedlela ngiyagulela. Amapholisa labo ngabantu bayabona umuntu ogulayo, bangeke bekutshaya. Kuyamele ubuye esibhedlela, ungahlali ebusuku ngo-2 uthi khona kumele ukuthi i-curfew iphele. Odokotela labomongikazi lezigulane bayavunyelwa ukuhamba.